Siyalamukela ku Studio 7 ngesonto mhlaka 6 kuMbimbitho 2016 silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Olamukela emoyeni ngenjabulo enkulu ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, inhlanganiso ye-International Fountain of Hope incedisa izakhamizi zeMathebeleland North leSouth ukuthola amanzi ahlanzekileyo. Ibandla le-MDC elikhokhelwa ngumnumzana Morgan Tsvangirai lithi lanxa kulamanye amabandla aphikisayo agoqela amatsha alokhu ebunjwa elizweni, i-MDCT yiyo ekhanya ilokhu ilosekelo oluningi. Njengenjayelo, sizalithulela iziphathelane labatsha silontongameli inkomo e-Studio 7 lamuhla exoxa lesiphathamandla sebandla elizibiza ngokuthi imthwakazi Republic Party. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Kulezigaba eziyisitshiyangalombili eMathebeleland North leSouth esezithole usizo lwamanzi ahlanzekileyo ngemva kokugejelwa izikotsho inhlanganiso ye-International Fountain of Hope, yona ekhokhelwa isizalwane seZimbabwe esihlala kwele Melika umnumzana Raphael Mthombeni. Untungameli inkomo we-Studio 7 uxoxe lomnumzana Mthombeni ochasisa okuningi ngalolu daba.
Uhlelo lolu lukamili khona okukhona khona indawo ezifuna amanzi zisuka zibe nengi kakhulu ukwedlula lokho esingakwenza thina. Yikho ke siqala ngengadi lokho esithi thina i-community garden. Izakhamizi singaziqoqa sizifake ndawonye bese ziqala ingadi leziye zilime zona. Zingatshengisa ukukhuthala, ukukhuthalela ingadi leyana. Yikho lapho esileta khona umgodi.
Ngezinye indlela okuqalayo lapha ingadi lina bese lingena ngokugebha isikotsho.
Yikho kanye khonoko ngoba ezikhathini eziningi abantu bakithi bajayele izinto lezi zokuphiwa. Okuphontwa nanku lapha okuyizinto kwakhona kakumi akuhlali. Sifuna ukuthi abantu bona babe yibo abaqalayo ukuziqoqa batshengise umdladla wokuthi bafuna i-development esigabeni sabo. Bezokusithi kungaba njalo ke sibese sibancedisa sibakhweza sibasa phezulu. Okwakuqala kube ngamanzi ngoba iprogram yethu le esithi thina nge-agriculture iyaba le ngadi yona leyo okuyikho kokuqala. Ibithi siba lo mgodi kube ngokwesibili. Bese kulandela izifuyo, bangathanda ukufuya inkukhu, bangathanda ukufuya imbuzi, bangathanda ukufuya izimvu, bangathanda ukufuya ingulube, bangathanda ukufuya inkomo. Sesibakhweza besiya phambili isigaba bese sithuthuka i-community leyo ibe ngcono kulalokhu eyake yaba yikhokho.
Umnumzana Raphael Mthombeni ngumkhokheli wenhlanganiso ye-International Fountain of Hope ubexoxa ecingweni le-Studio 7 ekhonapha eMelika. Lithiye indlebe ngolwesine lizwe ingxenye yalingxoxo kuhlelo olutsha esilusungulayo olukhangelane lendaba zemaphandleni. Lolu hlelo lizalwethulelwa nguye untungameli Nkomo. Izakhamizi zakoBulawayo zithi zizadinga elinye ilanga lokufola zitshengisele kuleli dolobho zisola inkampani yamagetsi iZESA ngokukhweza imbadalo mahlayana ngesikhathi umnotho welizwe umikubi. Wakunenga lolu daba sikuzweni kungxoxo lomqoqi wenhlelo zenhlanganiso elwela amalungelo ezakhamizi eyeBulawayo Progressive Residents Association, umnumzana Ambrose Sibindi, yena osungula lingxoxo ngokusichasisela ukuthi kungani izakhamizi zingenelisanga ukutshengisela ngolwesihlanu olwedluleyo njengalokhu obekukhangelelwe.
Amapolisa azange acace kuhle ukuthi kungani bengafuni sitshengisele. Kodwa okunye abakuthileyo bake baletha nje umkhumbulo esingathi umkhumbulo ngelancedo. Besithi njengoba iZera ma usabe seHarare lina lidemonstrata kanjani koBulawayo lingayanga eHarare. Kodwa-ke impendulo yakhona siyompendulo ekhathayo, impendulo eseduze nalesegcekeni. Thina nxa sibhadala imali kuZesa singesiyebhadala eHarare, bhadala koBulawayo. So ke kungumcabango esingathi ngumcabango phansi njalo omncane, futhi umpolisa ayekuthi ngiyeHarare kodwa bangangibhadala imali yami ezisambhadala la. so ngokunjalo ke ngesizathu abasilethileyo basebenzisa lesizathu sokuthi ungathi nje kule tension ngoba bathi kule issue yama-vendors ehluphayo nayo ungathi yenza ukathi into zingahambi bathi kule issue ngathi lokula ama-ovesi la ungathi labafuna ukuthengisela engxanye bangagcina beyayijeka i-program yethu izizathu nje abazilethileyo kodwa kithi izizathu zingabe sungathi nje izizathu ezingathi ezingasebenziyo
insolo yenu yiphi kunkampani yezesa
izesa isifisa ukubana ikhweze intengo yama-debt baya applyela ukhampani leyo kuthiwa yizera iZimbabwe Electricity Revenue Authority. So ke leyo khampani isike yabuya lapha obulawayo kodwa yabhoda nje iZimbabwe yonke ihamba isenza loko kuthiwa yi-consultation kodwa yonke lapha ehambe khona kobulawayo safika sa-reject ukuthi bakhweze nakwezinye indawo ku-rejectiwe kodwa into yenza funa sibana sithengisele ukuthi sesinanzela ukuthi iminyaka le emibili emithathu edlulileyo abantu bezera babuya bayenza ama-consultations la abantu bale kodwa basuke lapho bayikhweza ngoba bathe besibiza kwakungahambanga abantu kwakuhamba ama-representatives so injongo bekuyithengisela ukuthi hhayi asomarepresentative abayala ukuthi kukhwezwa ama-debt kodwa ngabantu ama-residents abobulawayo yikho besesethi nabantu ababuye ngokuningi bazotshengisela izizathu zisegcekeni abantu abaningi abasebenzi amakhampani avaliwe labasebenzi abakhona abanye abaholi labaholi ababakhona abaholi imali ezingagwananga ngezinye indlela izera futhi sinazeyobana yikhampani kahulumente sithi thina uhulumende ngaqala lungise zomnotho welizwe abantu basebenzi i-economy ivukile ngenyawo ngokunjalo sebengaqala ngokubana bakhweza amagesi ngoba abantu bayasebele nzuzo
kodwa bebesithi bazawakhweza ngesilinganiso esinganani
ye bathe bafuna ukukhweza nge-49 cents per kilowatt waqala ama-units abanalwana so ke to us i-49 cents asiyenze encane ngoba ubona ngelo khathi esiyajusa ngabe zakhweza ngaleyo 49 cents asithi mina ngani ngifuna ukuthenga engayamakhilowatt akhona la engayangu-30 ngenyanga correcting le problem kuthi nabana futhi abangafakela ama-prepaid vele wethu khweze nge-1 cent abantu kuzabehlula ngoba sesikhuluma kanje wangena ezindlini eziningi la abantu abalawa amagetsi kule deforestation abantu bayangena emagane lapho abagamba iy'hlahla benza all kinds ngenxa yokuthi abenelisi ukubhadala nalinto engekhona labona abalutshwana abasebenzayo lamaholo abo akhwezwa kodwa uzakhweza njani ngapha amaholo abantu evalelwe so-ke amakhampani evalile so yizizathu esizitshengisela ukubana yabathi asilanda abantu bakhweza ngemalini but the question ukuthi umnotho wezelizwe awusivumeli ukubana kade sikube le-anything ngokuthi intengo iyaqansi yaphezulu ma kule nto engenzakala ngayo intengo ziyaphansi xa ingakungcono ngoba abantu bathele kanzima abanye balala bengadlanga ezindlini zabanye bale 1 meal a day kodwa kodwa konke lokhu khaya ngathi izesa ifuna ukuwukhangela kuyikho ke thina sitshengisele ukuthi hhayi asivumelani le ngqondo yokubana bakhweza amagesi
Lo umnumzana Ambrose Sibindi umqoqi wenhlelo kunhlanganiso elwela amalungelo ezakhamize eyobulawayo Progressive Residents Association obekhuluma ecingweni le Studio 7 ekobulawayo. Ibandla le-MDC elikhokhelwa ngumnumzana Morgan Tsvangirai lithi lanxa kulamanye amabandla aphikisayo agoqela amatsha alokhu ebunjwa elizweni I-MDCT yiyo ekhanya ilosekelo olukhulu ezigabeni eziningi zelizwe. Ogcizelela la amazwi siphathamandla se-MDCT, ukhansela ka-Ward 19 eNkayi South emathetshaneni unkosikazi Mpokiseng Sibanda.
Enkayi zami PF akaziwile, ayikaze iwile. U-MP owina eNkayi South uba nge-MDC. INkayi South ama-councillors iphila vele singu-15. One councillor wezanu PF and nginethemba elikhulu ukuthi akulayi even iward eyodwa esesiyesabela ukuthi isiwile asilavalo thina siya lokho singena imhlaka lethu esiya phambili
inoti-ke nxa sebeke bathathe enye ingxenye bengenelisa ukuthathe enye ingxenye
hathi bo yena leyami inkayi noti mina ngike ngabhoda kuyo ngike ngahamba nginokuye ubukhokheli khona ngabo inkayi noti ayisukuthi i-MDC kayikho inkayi noti mina ngibona ngani kule phutha lokuthi umuntu oyabe ekhethwe khonapho nabantu ababe belinde amabhokisi kuba khona ubuthutha obenzakala kubo ngoba kathi uyakhangela ama-councillors awe-MDC asenkayinoto ukhangela asenkayi south awe-ZANU PF asenkayinoto akucaci kuhle ukuthi kuyini okwenzakalayo kwenzakala ukuthi izame iwine ama-councillors e-ZANU PF angale hhayi angu-8 ngawe-MDC 7 ngawe-ZANU PF so ukuthi ngithi iwina njani angikuzwisisi mina ngiyakutsho kakhulu ngithi inkayinoti imele isukunyelwe singene lekabanzi sibancedise asibone ukuthi iZNPF ingasehlula engani singacina nje isi-MDC ngoba vele ubhebhe u-Abednico ukwaba ngu-MP wenkayinoti and South ingakaqunywa phakathi
lawa-ke amanye amabandla i-PDP kulo MDC ekhokhelwa umnumzana Ncube kule People First lay la isikhona lamanye amaningi-ningi kulabo zapho akhona yini lawo khona ngapha
mina ngakutsho sibili amabandla la akhona alabantu sibili bana laba abalutshwane i-MDC ekancube singene la ekhethweni ayizange ithole lutho thina ngakithi enkani so angiyesabethi ngoba kaphesa ngiyibone angifuna ukukhuluma amanga ngayo izapha ikhona anzange mbone lutho olusethisile elithengisa ukuthi luyaphila amanye la amabandla aqambayo athina silawo enkani sisabezwa bekhulunywa kumsakazo asika baboni abantu bakhona nobukhokheli bakhona ukuthi ngiyakutshela kathesi ngithi abalimele kithi ngobani ngiyabangiqamba amangazi angibazi kushouthi lo abekhona ngabasacatshile so abantu into engizakutshela yona abantu ngakuyo ukuthi usunebandla lakho bayangena bedinga amaposto okuthi njengoba ezabeyilokhu athe ufuna ukuba yikho khona omkhethele khona athole kathesi abantu sebesenza amabandla okuthola inzuzo kungayisi ukuthi kuyinto evuthayo ngaphakathi ngoba uncube alubana kube kuyinto evuthayo phakathi kwesikhathi lapho bekugidinywa okunye okumangalisayo sisiya kuma-elections lesa sethi something aza kuthola la azange athole lutho wazivumela lo zero babegidima sibili bephithizela kukubi besitsho labo ukuthi bayanqoba kodwa ekucineni kwakho konke sibone kungela lutho olunqotshiweyo
lowo ngukhansila Mpokiseng Sibanda ukhansila ka-ward 19 enkayi south emathetshaneni ubekhuluma ecingweni le-studio 7 esemalindi enkayi ngesilitshiye kancinyane ezandleni zikantungameli Nkomo we-studio 7 esethulela uhlelo oluphathelane labasakhulayo
Ikudibana kuhlelo lwabasakhulayo igama ngontungameli Nkomo. Lamhlanje ngixoxa lomnumzana Akim Mhlanga eyena obeyisiphathamandla sogatsha lwabasakhulayo ku-MDC ekhokelwa ngumnumzana Walshman Ncube kodwa kathesi sekubandla leMthwakazi Republic Party. Ngiyakwamukela kuhlelo Mhlanga.
Ngiyabonga Ntungamile. Okuqhakathekileyo okumele ngikutsho emhlabeni wonke abantu bonke belalela ukuthi ngisuke ebandleni elikhokhelwa ngubaba Ncube le-MDC kungayisiko ukuthi kulokulwa kodwa ngikhangele ukuthi indaba ye-nationalism egoqela yonke iZimbabwe ibulala uhlangothi lwabantu besiNdebeleni bonke kukanti abavelele eMpumalanga yibo baphilayo kuphela ngakho ngithe ungcono ngilwela ilungelo labantu bakomthwakazi ngoba lami ngiwakomthwakazi ibandla leMthwakazi Republic Party lilomnyaka emibili likhona selihambahambile endaweni zonke elizweni lakomthwakazi kuma-provinces ethu amathathu athi Matabeleland North, Matabeleland South, iMidlands leBulawayo province la leSouth Africa South African province kona ngale eJohannesburg. Injongo yebandla ngeyokuthi ikhuthaze abantu bakomthwakazi ukuthi bazi ukuthi bona balilizwe elizimele lodwa elingayisilo elingaphansi kweZimbabwe ngoba amazwe la mabili phakathi kweZimbabwe. Esikukhangeleleyo sikhangelele ukuthi abantu bonke bakomthwakazi bazi ukuthi ibandla lakomthwakazi lizomela inhlupho zabo lizokwenza ukuthi lawo bezizwe bengabantu elizweni ngoba sikhangele ukuthi abantu baseMpumalanga kweZimbabwe balokuncindezela kakhulu abantu abakomthwakazi ngakho sithi thina silwela ilungelo likamthwakazi wonke jikelele
lifuna liqunywe phakathi
asitsho ukuthi liqunywe kodwa sithi kakubuyele endaweni yayikhona abelungu befika kuleli lizwe ngoba singakhangela iZimbabwe yonangokwayo yakholonayizwa ngo-1892 kwasokusithi-ke umthwakazi wakholonayizwa ngo-1893 kusitsho ukuthi la ngamazwe amabili ayehlukeneyo njalo okumele benabohulumende bayo ayehlukeneyo sithi thina kakubuyele ku-1983 border system sikhangele i-Jameson line
sebeke bakuzama lokhu abanye behamba phansi kwekhwapha likamthwakazi kodwa kabazange baphumelele lina lizibona liphumelela na
abazange bephumelela kodwa baphumelela basithungamela bama lapha bamakhona thina sizaqhubeka sisiya phambili thina sibona silokunqoba kulindaba ngoba esikukhangeleleyo khangelele ukuthi sisingasise ngabantu abatha abaza kuthatha lo msebenzi bewuhambe lawo uye phambili uma kuphela abantu bakomthwakazi jikelele bengasisekela akulanto engasehlula.
Kwaba ngaba le mbono yokuthi lilobandlululo yikho nje likhangelane le ndaba zikamthwakazi ungathini kubo?
Sina kasibandlulile umbandu kodwa leso sikufunde ezikhathini eziningi ukuthi abantu yibo asebesibandlulile. Singakhangela imisebenzi abantu bakomthwakazi bawuncitshwa, singakhangela ezikolweni kufakwa amatitsha abangakhulumi ulimi lwakomthwakazi. Konke nje okwenziwa komthwakazi kukhanya kulungcindezelo lwabantu abavelela ngempumalanga. Ngakho sithi thina asikhethi mhlobo kodwa abantu kumele sihloniphane ngoba kuqhakathekile ukuhloniphana. Inkosi uMzilikazi yakha isizwe sakomthwakazi ingela kubandlulula eminye imihlobo. Umthwakazi ugoqela indimi zonke zelizwe lakomthwakazi ezithi isiKhalanga, ezithi isiSuthu, kulamaNambia, kulabakhuluma isiNyanja, kulabakhuluma isiTonga. Konke lokhu bangaphansi kukamthwakazi. Ngakho asibandlulile muntu kodwa abantu yibo abasuka besibandlulula. Simele abantu bonke bakomthwakazi, silibandla elozombusazwe, ayikhona i-pressure group. Sikhangelele ukuthi umsebenzi kubuyiselwa kwesizwe sikamthwakazi, silibuse ilizwe lingama-provinces amane athi wona i-Midlands, i-Matabeleland North, le-Matabeleland South, leBulawayo province ngoba isizwe sakomthwakazi.
Ungathi lilamalunga amangaki?
Engakutsho ukuthi ibandla leMthwakazi Republic Party liyakhula mihla yonke, siba nabalandeli ababuye ukuzoxhasa umsebenzi wabomthwakazi.
Hayi, ibe kukuhle ukuba lawe kuhlelo Mhlanga, siyabonga.
Ngiyabonga Ntumanini.
Belilalele uhlelo lwabasakhulayo, ngixoxa lomnumzana Akim Mhlanga oyisikhulumeli sakoBulawayo sebandla leMthwakazi Republic Party. Asidibaneni kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Olivalelisayo umntungameli Nkomo Lilanga.
Sibonge untungameli Nkomo weStudio 7 obesethulela uhlelo oluphathelane labasakhulayo. Ngesizwe umculo wabafana bakagodlwayo behaya okanyongolo.
Sekufanele simbongele sonke umfo kanyongolo wenu. Joshua Nkomo kabuko kanyongolo aramatate latela zimbuke sikhumbe sethula bethuki bageza ngochako abanye begeza ngamanzi. Unze nsundi yabe nsundu qaliwe siziba saseRhodesia. Unze amaNdebele eyakhupha bamhlophe esizibeni zabhula ukudela inkabi zasidunga bhulugwe lendoda eyodwa eligqoka lijumi lamadoda ijubele imhlophe elakha isidleke kwahlala imkhumbazana wena owembumgodi wangawuhlala owavula inkundla wasinela izigxawu wacitha umlilo wasentumbane ehlahlela imanzi abanye bewubhula ngelomileyo unangunanguya namhlazana kungayisuye ubunyuka bemphethe oBulawayo bamdinga phansi laphezulu kanti usenduze kwenkonjane wayezizweni umahamba yedwa etebintonga yakhe abanye behamba namabutho beqahle nenganunu ama-AK-47 umdala wethu umakukufuku unyongolo umcabuko ulinda owemba abasala bencinda undunankulu weziplafosi owathumela amabhunu izwi wathi lifike litshela abangakezwa ukuthi lukhulu luyeza eRhodesia. Kwenzeka inkemenkeme yendaba yaduma inkafu lakufa libalele wahlangana lembila zithuthu Smithi hawu indiza mthini eVictoria Falls obhuma uGeneral Peter Walls wathi uyinkunzi mqabuwo ayikho enye inkunzi ehambisana lawe eAfrika kulikhawe lamaqhawe nyongolo elakotama ingelanxeba emhlane umkhonto owalolo wacitshe njelele intaba engakhulwa ngamafukazana athazama ukuyikaza amabhuna ehluleka imvakazane yakhaqaza amabhunu izimpende ezinye isavumuzane ezifika besalibele umondli wezintandane umelisolungileyo ongakhethi inkambi
Siligqoka lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo ngoSithandekile Mhlanga ngikhonapha eWashington DC.
Have been listening to Studio 7 for Zimbabwe in English, Shona and Ndebele. Tune in tomorrow at 17 hours UTC, 7 p.m. in Zimbabwe for the next edition of Studio 7.
Murare zvakanaka vateereri.
Good evening, Zimbabwe.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Lilale.